inkinga yokuthi nxa ikhalipha ingathi iyavalwa kancane khathesi iwange ema-power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi iBulawayo ema-power station iyarareka ema-power station leminyaka zibe zi-on standby kwenzela ukuzincedisa nxa ekhalipha kungaba le nkinga. Ukuthi vele hayi also business laba kuzahlupha.
Ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa nako lolu dumo.
Ukuthi sikhafte kuhle ukuthi amanzi asetshenziswa yikariba ikariba dam avela ngale emhlubulo wami e-Angola e-DRC kalani lezulu elinangapha kodwa nxa befithi khona kuzoba nezulu elingcono kusadek engxenye batho nje sebekhuma ney'ndawo zakhona kodwa engikubonayo nxa izulu izaba khona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisa amadamu ethu balungise imidili yakhona ama-water harvesting ngesikhiwa singathi i-water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana azakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi nje sikhangelise ukuthi amademeti akhona kala nhlabathi eningi imidili yakhona icinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi njalo ekhuthaza abasebenzi abezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi ye imithelo kumbe ama-licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyakontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi akwaboni ukuthi nxa bangathi baqale imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa ijesa ingaba imali engabancedi. Yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharja ama-rate ama-tariffs imali esemsikeni ovulekileyo i-open market charging. Okwakhathesi kawusize kuncede lude ngoba singaze banikwe ama-IPP ama-license alitshumi balikhulu nxa ama-tariffs yekhona econtrolwa nguhulumende kumbe ngizisa akusize kuncede lude.